ngemva kokubana kungene uhulumende omutsha okamongameli omnangagwa sibonile into abayithi ngesilungu i-re-engagement ukubuyelelana lamanye amazwe obekungasekho elizweni lakithi leZimbabwe esesililizwe elizimele lodwa lingasadlelani lamanye amazwe. Kukanti-ke khonoku-ke isiphetho sakhona yikuthi yona izinto azivamanga ukuhamba kuhle nxa abantu bengama bebhoda, isekelo liyadingakala ezikhathini zonke. Ngibonakata ngemva kokhetho nxa solwenziwe lwenziwe ngendlela ebalulekileyo lempumela iphumle kahle, sizabona amazwe amaningi sikili hucuze ngena lapha kwele Zimbabwe.
Abaningi bathi akukabi nenguquko ekhaya, sesikhangela indwendwe emabhanga lokhu kunjalo, akula mahluko ukuthi pho ukuhamba konke lokhu kulethelani eleZimbabwe.
Right, indlu yakho ungayibhildiza ngelaka elilodwa, kodwa ubana uyakhe kuzathatha isikhathanyana. Umuntu ocabanga ukuthi khona ngokungena kukaba bomnakagwalo lo uhulumente omusha lowo kuyahle kuvuke kusasekuseni sokusove amaproblemu wonke ebesilawo, lowo muntu uyabona uyabe ehlala emaphuthweni. Asonto ezayenzakala overnight, i-process sizayilungaanthiwangithiibona even laba abamazwe abanye abaphandle basamile bakhangele bamelele ukubona i-election. Into enhle ukuthi uba umnangakuthi engena kangenanga wathi ona ngifuna ukubambelela kulapho kungena-election nangusekhonasibizeni ukhetho sezinto esingoba laphana ebesakuqhisa i-term emnumzana umgabe owayeyiphiwe ayephela ngo-2018, so ibingakaphele i-term. Ngakho-ke nalabo abantu abanezimali amazwe amanye lawa basakhangele bafuna ukubona ukuthina sizawabamba njani amalungiselelo okhetho, njalo sizazibamba njani ukhetho. Ngemva kwalokhu-ke sebezabala lokho nakuthiwa ngesithiwa yi-confidence yokuthi sibezwe ngobuningi babo bezothela imali phakathi kwelizwe laseZimbabwe. So bonke lokhu ngamalungiselelo, kodwa-ke ama-qe ebhanga lezi zinto enjanjani ezihlubayo azisozeke zisozeke overnight, kuzaba yi-process, kodwa elakusasa liyathembisa.